Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhlaka 16 kuNhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Abahlali benyathimi abangamachumi phose amane ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokudiliza iofisi yeZANU PF. Bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi alizihluphi ngosephumile kulo umnumzana Morgan Komichi. Yena othi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Usuku olwabekwa inkantolo ukuthi idale lephalamende libe selihluze ukudula kwemali ebhadalwa ngabancintisa kukhetho lunamuhla. Kepha akukhanyi ukuthi sokuyikuphela kwalo na kumbe. Hatshi njengoba ikomiti yephalamende isithi akumelanga yehliswe limali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali benyathimi abangamachumi phose amane 38 ababotshwe ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe esitokisini ngemva kokuba umantshi othetha icala labo ethe uza kwethula isinqumo phezu kwesicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail ngomvulo. Abasolwa babikwa begoqela abasekeli bebandla le-TRCC, abantwana besikolo kanye labantu nje makhaza. Abantu laba betheswa icala lokudiliza iofisi yeZANU PF kanye lezindlu zabanikazi kudlame olubikwa luqhamuke ngeviki edluleyo. Amagqwetha abo awenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum athi bamsulwa. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi kalizihluphi ngobe yisiphathamandla salo umnumzana Morgan Komichi. Yena owazise ukuthi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Lanxa uKomichi etshele intatheli zindaba kuthange ngenyathelo leli, izolo utshele iStudio 7 ukuthi leli kayisilo bandla elitsha. Uthe okutsha kuphela ikuthi usexotshe uMonzora kuMDC wathatha yena ubuholi baleli bandla ngoba esithi uMonzora udla leZANU PF. Sixoxele umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDC kaMonzora.
Yebo kambe simbonile ubaba uMorgan Komichi owayengusosihlalo webandla lethu esipha i-press conference yokuthi sebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-United Movement for Democratic Change. Hayi simfesela inhlanhla kulokho akwenzayo njengomuntu osephume ebandleni ngoba uyakwazi mhlophe ukuthi lokhana akwenzileyo angeke akwenze asale elilunga le Movement for Democratic Change. Ubaba uKomichi nguye owayengusosihlalo kuCongress yethu yona le e-ordinary eyalonyaka. Nguye owayenza konke wayethula impumela zalokho okwenzakalayo. Even kuma-nomination kusiwa kuCongress nguye owayebamba ama-nomination wonke kulandelwa indlela eyayivunyelwe nokulandelwa i-constitution. So umuntu oyedwa ngeke asuke abe sesithi uyasola ubukhokheli thizeni bebandla ehluleke ukuthi akwenze lokho ebandleni emhlanganweni. Ubeselesikhathi babukomichi engabuyi kumhlangano ye-standing committee ubesele isikhathi nje engahlanganile kule lebandla lonke owesokutshengisa nje ukuthi ngumuntu obevelesele ingqondo yokuthi athuthe abalaleli bangananzelela ukuthi ube nje lengqondo yokuthi aqale ahlale kuze kufike isikhathi sokuthi angakhipheki eParliament abeseqala ke ukugila lemkhuba yakhe esegilile kodwa akulanto esingayitsho ngaphandle kokuthi abantu vele bayaphuma emabandleni amakhulu afana leMDC baye ngaphandle bayezibonela ukuthi kubumba ibandla lokukhokhela abantu kunzima okunganani akusoze kumangalise mbayimbayi simbona sephendukile ebandleni leMDC esefuna ukuba lilunga njalo
Unkomithi ukhala ngobukhokheli bukaMonzora uthi akulalutho Dube sesike sezwa abanye njalo abafana nabomdzuri labo bekhala ngokufanayo bengaba bemsukela yini ubaba uMonzora lapha kumbe uyasilela ebukhokheleni lapha
Yebo kambe uyakhala ngobukhokheli buka President Monzora isintu sithi akugobolingela sici alokho kusho ukuthi noma ngubani la ikomiti nxa umuntu engafuna nje angasuka akhale ngaye langalokhuya noma ngubani noma ngupha umkhokheli kuzana kuCCC nxa umuntu engafuna nje ukuthi adinga ukukhala ngaye angakhala ngaye kodwa okuqotho okumele abantu babekwazi ukuthi ibandla le Movement for Democratic Change lilendlela elivula ngazo indlebe ekutheni abantu bakhulume zonke izinsolo zalo bekumele ekuchilo lokho engakaphuma ebandleni engekho ku press conference sizwe ukuthi ukhala ngani manje khonoko akukhulumileyo lati besukuzwe okokuqala okutshengisela ukuthi inhloso yokuyakhala kubona izindaba eqansuqa intaba esiyakhala ephezulu khona le ibingasiyo yokulungisisa bekuyindlela nje ukuthi ukuthi umuntu achiye thela inhlabathi tuzananzelela ukuthi ubukomichi wazama ukuthi abe ngumkhokheli ku extraordinary congress kwehlula bazama ukwenza enye press conference belabo mamkhuphela bomdzuru ukuthi sebetshintsha impumela zabantu kwehlula waphenduka wazama waswela ukuthi anominate ku ordinary congress kunguye owaye ngusosihlalo ekhangelelo lohlelo so inhliziyo nje ebuhlungu entethe esizikhipha inyawo asingeke sikusole kangako ngoba umuntu lo muntu ulendlela thizeni ayenza ngayo izinto nxa isizobuhlungu ngalokho ayehluleke ukuthi abekwazi kodwa kuyatshengisela ukuthi ngomva kweminyaka ngangako babu komiti bengakafundi ukuthi idemocracy isebenza njani ayisebenzi ngokuthi wena ufunani kuya ngokuthi abanengi ebandleni bafunani
uMonzora uzancintisa yini kukhetho lukamongameli tu
Yebo siyalungiselela kabanzi ukuthi baba umongameli uDouglas Monzora abe kukhetho lwepresident lona lolo luka 2023 uzabe ekhona ngumuntu oseyenzile yonke ama paperwork osemelele nje ilanga le nomination day so ubaba uMonzora uyabe yipresidential candidate emele ibandla lethu le MDC
umnumzana Witness Dube yisikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora namuhla lusuku lokugcina olwabekwa inkantolo yeConstitutional Court ukuthi idale lePhalamende Libe selikhulumisene ngodaba lokudula kwemali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo laphuma njalo lesinqumo sokuthi iyehliswa na imali ikomiti yeparlamente ebona ngezemithetho iyona elamalunga ambalwa nje ihlafunelo ludaba phakathi kweviki yanquma ukuthi kayisoze yehliswe imali okuyinto ecunule abamabandla athiyeneyo agoqela abe-TCC labezanu PF akucaci ukuthi iConstitutional Court izasamukela na isinqumo sekomiti le kumbe hatshi okwezelo ludaba emthethweni ndaba yesithi iZimbabwe Electoral Commission kumele yehlise imali umnumzana Divine Mhambi Wobe ohola ibandla leNationalist Alliance Party uthi usacabanga ukuthi bathathe manyathelo bani njengoba ikomiti yeParliament ebona ngezemithetho iyalile ukuthi yehliswe imali Phansi komthetho abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili i-$20,000 kuthi abancintisa kukhetho lwamalunga ePhalamende bona babhadala inkulungwane eyodwa i-$1,000 amabandla ezombusazwe amanengi athi akalayo limali. Abancintisa kukhetho lamakhansila bona kababhadali lutho. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo meli weBinga North edale lePhalamende olilunga leTRIPC umnumzana Prince Dube kuSibanda endawonye lo mnumzana Belief Gawule ilunga leZanu PF. USibanda usungula lingxoxo.
Abantu abayibo abasibuthwayo khathesi ibandla leZanu PF ngabantu labana babetshengisa amandla awokuba ngababusi bewasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo. Kusobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza ukuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke sebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le iZanu PF. Khathesi nxa sikhuluma nje amasosha, amatitsha, amapolisa, all civil servants, the majority of them bahola maybe $10 kumbe imali eyaphana. So bese besuka ke bethi yithi esilidlelayo mina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisichallenge phakathina kombuso. So kufuze sibe lokhu sibusa njalo silidlela. So siyalifakela imali yokuthiwa yi-1,000 ukuthi ube ngu-MP. Siyalifakela imali othiwa yi-20,000 ukuthi ube ngu-president. Osokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi becontest izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono. And lokho kawuhambelani lesisekelo sombuso u-section 67 we-constitution yaseZimbabwe.
Ye, mana khonapho-ke ungakayikhatshana sibisa uba uGawule. Gawule uyazizwela lapho uyakhuluma uSibanda. Ngena khonapho.
Ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngama-fees andala i-nomination fees esikhulunywa ngazo. Sese sikhuluma ngokuthi kade vele khona okumele kwenziwe kuyini. Kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi ama-fees la amele alawulwe ngobani. Ukuthi kube ngobani abathi akube le mali engaka ebhadalwayo and so on and so forth. But into eyinanzelelayo ukuthi hayi yona imali leyo yona. Singakhuluma okuningi ukuthi hayi abantu abanje ilizweni ibileyo ngobani lahla sikhuluma i-politics lezi ngalamsebenzi. I-politics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali leyi enkulu kakhulu abantu iyabakhama abafuna ukuncintisa ngoba ukuncintisa lokho akumelanga kube ngabantu abanothileyo kuphela abalezi mali kumele kube ngakwabantu bonke ngitshela abayanga bamele bencintise benelise ukuthi bancintise kube ngumlandi wakahulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa ngoba kuyimali yama-taxpayers emele isebenze emsebenzini naleli kuliqiniso ukuthi abantu babe befuna ukuzikhethela abantu babo wenze lolutho mbawula lutho kodwa nabantu befuna ukukhetha bayakukhetha. So awube akumelanga lokuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise khonokhwana akulunganga lokhwa kodwa ukuthi sibale ukuthi le imali awuzani P_F senze short enze wayathini ivalele abantu kati hhayi asikhulumeni ngemali ephezulu kufana lomtengo ephezulu eyalezi nsuku engeneliswa ngabantu intengo iphezulu imali yemthelo leyi ukungena kuncintisaneni iphezulu yona.
Ye, wathi singenise-ke ubaba uSibanda. Sibanda uyakhuluma lapho Gawule.
Yikho ngitshile ekuqaliseni ukuthi ubhuru wami kanti veleni ulandani emsakazweni ngoba ngale ngomzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi. UGawule uyakubona okubonwa ngabaningi ngoba kayisiye walaphana. Izolo edalela ePhalamende iZanu ivimbile aqalisanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi amasizo nalawana ekuhlane enjalo iZanu esifake khonoko. IParliamentary Legal Committee bekulama-members amahlanu amabili engawa-opposition abezanu PF bebathathu yibo abavote ukuthi khona ama-fees lawana enjeyana arayi abe-opposition bebethe hathi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesisekelo sombuso welizwe. So-ke yiphathi yakhe bakungenisa lasepharliamende sazama ukuthi hhayi sibuyile-ke leyo riportile ten phakathi komphakathi lapha sizwa ukuthi naba bantu laba bathathu abezanu PF abayibo abathe bona imali lezingasihambe zinjalo bakutsho ngaliphi kwezokuthi sonke sizwisise bakuvimbile.
IZanu
PF ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona.
Ye, khonapho-ke uSibanda baba Gawule yamuzi yayibeka indaba ukuthi kukhanya zani kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokutsho kwakhe.
Kungaba njalo ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi sithi intengo yena leyo yokuthenga ukuthi abantu bancintise amafizana la aphezulu vele ayakhamba ayeneliseki kufana lentengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially eZimbabwe azithengeki awunasikhala sithi intengo yiphezulu kumele kube le ndlela yokuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukunwentisa umuntu onwenti kulilungelo lakho umuntu wonke ukuthi anwentise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi nxa esithiwa nwentisa ayehluleke ukuthi ancintise nxa ukuthi imali kalayo kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada siya edorobheni siyathenga imuzi kumele imali yakhona layo yokugada le ibe yimali enelisekayo ukwenzela ukuthi layo ahambe ayeshiya khona ngale le mithi yakhona ayayithenga naleyana ibe yimithi enelisekayo nxa ethengise kumbe imbuzi yakhe ephose enanzele ukuthi uyaphansi ukuhlanganisa zonke izinto sikhuluma ngentengo ephezulu la esiqala ukuthi ngabe kuthiwa kwehlisiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abangalamabandla abazimele bodwa abangama-independent ayefuna ukuncintisa labo imali naleyo babengalayo so ngako-ke intengo leyi iphezulu
uvala konambo-ke baba Sibanda
ugawule kaphenduka ekhaya vele lesi isikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela ugawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edale lePhalamende njalo ulilunga leTRIPC ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule ilunga leZANU PF selikubonile na okusemaphephandabeni iZim Live ithi abogatsha lwezendle baye esikwesinye isikolo eyinsiza ukuyaxwayisa abafundi ukuthi kumele baqaphele isilwane esesihluphile kulumango. Iphephandaba leChronicle lona lithi oke waba ngumsekeli kamongameli njalo oyisiphathamandla seZANU PF umnumzana Kembo Mohati usesole intatheli zindaba zaphetsheya sithi zibhala kubi ngokukhuphuka kwentengo eZimbabwe ngenjongo yokuphehla ukungahlaliseki elizweni. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanwanani mstitye sivi basakaza bahle siyabonga ngenhlelo zethu elisipha zona imihla ngemihla awu amhlophe shuwa namtatawule ube yindoda emadodeni ulikhiphe iqiniso njengoba linjalo ayikhona ensukwini yathi mntu usegcekeni noma iyiphikise uyiphikise namta uyavuma sibili ukuthi hhayi oyihlo baphambanisile kakhulu.
Isicelo sami kustudio 7 lapho oGibbs Dube labonkomo lapho ukuphinda uhlelo lo live talk mboni ngani ngesinye isikhathi esiphonga kuphela nje ngoba akuluphinde liyenza khona 30 minutes lokho liphinda into yodwa ividiyo ninxaze lidlulisile kungabe ngcono abanye bahlangane layo ku social media nxa lingila kumbokunye okwenza kungabe ngcono li chime music kulokuphinda into hayi live talk lingayibuyeleli nxa 30 minutes sezitshayile sezikwanile ukuthi lifakile indaba lingaziphindi futhi angikwazi zonke kumbe ngikhulume ngagijima ngoba angikwazi isizathu sokuthi zona vele ziphindelwane lezi ndaba ukuthi ziyaphela ngithi ngilalele kuphinda indaba engibengizilalele futhi hayi mina ngampasa kakhulu ama-corrections hayi angiwafuni.
Sanibonani sesakithi sakumthokazi bengicela sibambaneni sifuneni inkululeko kwelakithi siyahlupheka abezizwe bezimathanda elizweni lakithi ngicela Ndebele hlangana Mthokazi hlangana konakele kwelakithi sidla imbuya ngoluthi asibambaneni madoda konakele konakele okukhulumayo undodana kuzencane mbuya phansi ejoloshe.
Angumengelele emsakazweni sibonga indaba lesinikeza zona zimnandi impela uluju. Umfo kaNdlovu lo ekhaya ngakudaboka ngisenkaba yezwe eMasase kumakhinda. Ngisakaza ngicela ukubingelela ekhaya kumakhinda emzini omkhulu ngibingelela ukhulu uMgodoyi nabogogo ababili kanye nabazukulu esabashiye ekhaya phinde ngasekhaya futhi gogogo ukuzalwa khona umama ngibingelele ugogo wamadlodlo lokhulu umoyo ngithi liphile badala bethu liphile kakhulu Nkosi sigcine lina siphinde futhi sibonane ngokunjalo siyabonga.
Yey, tutu sefe, siya vinye lele. linjani lami khona ngapho. Hayi, thina siyajabula ngokuthola indaba ezimnandi ezilamaqinisa eziphethe uhlwenzi lwazo zonke. Hayi, lokho esikuzwa ngapha kutatiri kugadzira migwagwa, amakliniki ngapha egadzirwa ita abantu nemali zethu.
Ntunga uvuka njani lapho? Uvuka njani bhuti omkhulu? Uvuka njani bhuti omkhulu? Heyi madoda, akwenzakala kwelethi lizwe kunzima madoda, kunzima kunzima. Bese sicela nje siguqa phezulu, sicela kuNkulunkulu wethu ophezulu ukubana nje engasincedisa ekwanise nje ukusithathela bonke bona laba bantu bezana abathi bahamba bakulwimpo. Okokuqala iqale ngaye siwile upresident ukuthi ngabe kuyakwaniseka nje uNkulunkulu wethu emthathele amavoti la engakafiki lawa. Nkosi yami, hayi mna ngakwazi sihluphile thina umntalalo bantu benkosi, asisakwazi lokuthi senzeni. Sicatshe ngawo usikhala nangu ubolele ejele ngumnankakho. Hawu bakithi, hawu bakithi, hawu bakithi, hawu bakithi, kanti ushuwa kuthiwa kutheni bantu benkosi? Mina sisakwazi phela ukuthi sicatshe ngaphi ngali Zanu PF. Hawu madoda, kodwa lokhu abakwenzayo ngomnyaka lathi sesiwuthetha umbuso madoda, abantu bengakhali, obaba uGawule bengakhali, oJuma bengakhali, omnankakho bengakhali, ngoba nabo basazobona.
Studio 7, Studio 7, salibonana enkundleni enkulu basakazi wethu awahle kunye nabalaleli. Hey ha, siyasizwa indaba mpela abaphawula, abaphawulayo langama voice note. Hey, siyayizwa indaba kababa bathi uGeorge Zikhali. Hey, kuyinto ebuhlungu kakhulu emehleleyo, into yenzeke kuwe. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi athathwe avalele ejele ngaphe nganacala. Hey, hayi umbuso waseZimbabwe uyasihlukumeza. Impela namfuna ukukhuluma amanga, abantu bezani PF liyasihlukumeza. Yazi namasizwe into ezifana nalezi, siyahlukumezeka kakhulu emoyeni. Siyahlukumezeka uma kuthathwa umuntu onganacala avalelwe ejele, ayaliswe nokuthi akhiphe imali yesibambiso yebay, but kuyokhishwa abantu abadlengulileyo. Kahle kahle usuke ungasazi ukuthi umthetho, ingalo yomthetho isebenza kanjani. Uma kunjalo usuke ungasazi, niyazi kuyinto ebuhlungu kakhulu. But anyway, kasinawo amandla okuthi simkhiphe ejele aphuma ayosebenzela abantu abakhe. Ube niqhawe yena ngithi, kodwa engakutsho ukuthi sohlala sinaye somlwela ngomkhuleko, because kubuhlungu kakhulu into emehleleyo. Njalo bamalela nokuthi akhiphe imali esibambiso sebheli. EZimbabwe kunzima, kunzima kakhulu.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka. Kuyadumaza kakhulu ukubona uJobu Sikhala ehlupheka ejele, evalelwe okomnyaka wonke, okokuthi akusela le nhlanhla ukuthi uzaphuma evumela abantu bakhe labo abafelayo lamanje ejele, ngoba soze kuyokhethwa elokhu ephakathi. IZANU PF ayibonisi lokuthi izomkhipha noma nini. So uJobu Sikhala uyabonisa ukuthi ungumuntu wabantu, wabotshelwa ukukhulula abantu since boloke bavuma iphathi yabo isase yi-MDC kuze kube yimanje. I-true leader ukuthi uzimisele ukuthi amaZimbabweni ngabe ayakhululeka emaketane neZANU PF la khona. Kodwa ngebhadi lawo maketane asezehabopha yena amfaka entilongweni, akula lo muntu obonisayo ukuthi uyabuza ubuhlungu kaJobu Sikhala nde kumele akhitshwe. Abantu beZANU PF bangqashangqasha bakubona kuqondile ukuthi uJobu Sikhala akafele ejele ngenxa yokuthi wayefuna ukukhulula amaZimbabweni. So la amaZimbabweni ayakubona kodwa wonke nje abukile ukuthi uJobu Sikhala ulungile afele ejele, kungalacala lelilodwa alimoshele umuntu. Ukuthi icala kaJobu Sikhala uyindaba efuna ukukhulumela abantu beZimbabwe abangakwazi ukuzikhulumela, indaba efuna ukukhulula abantu beZimbabwe abahlukunyezwa iZANU PF. Yena ebhekile kuphela nje uJobu Sikhala ufela logo nje, noma engafela ejele iqiniso lembala ngeke lafa laphela. Abantu beZANU PF kumele bekwazi ukuthi ukuhlukumeza kaJobu Sikhala kungaphansi usandla sabo, ngoba noma bekhuluma bathi uJobu Sikhala ufanele efele ejele, mina ngazi bakhuluma ngani. Abantu beZANU bekhuluma into embi kangaka ngomuntu ongalali icala, kungalabo abona ukuthi umthetho awusekho kulelo lizwe.
Yeah. Studio 7. Salibonani basakazi bethu kanye laba laleli bethu be Studio 7. Siyabingelela emagubeni wanomhlaba sithi izinyane lesilo sizinyama sikamthwakazi. Uyabona indaba zemali kwakithi eZimbabwe lokhwana, bengiye kumali mami lecholocho. Hayi, kunzima. Indlala zodwa ngapha zimali. Imali okhona vele mina ngikwazi ukuthi imali lizwe banele ngela mali, ngoba leya nto ayisebenzi sidalo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele amazwi yabo ngeWhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika lulokhe lusegudwini udaba lwake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump obotshwe ngolwesibili wamiswa enkantolo esetheswa amacala okuphatha buchapa imfihlo kahulumende ngesikhathi esabusa. Abantu abaningi emhlabeni jikelele bayalulandela ngelihlo lokhozi loludaba. UTrump uvulelwe amacala lawa ngabatyutyisi ngemva kokuthola elengwalo ezilemfihlo kahulumende engamelanga ibonakale. Abatyutyisi bathi uTrump wayegcinele ezingwalo buchapa zingavikelwanga endlini yakhe eFlorida. Khona abathi bekulakho ukufaka ukuvikeleka kweMelika engozini enkulu alubanazi finyelelwe ngamathororo kumbe izigilamkhuba. UTrump yena uthi uyahlukuluzwa ngumongameli Biden lohulumende wakhe ngoba encintisa kukhetho efuna ukubuyela esikhundleni sikamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube ohlala kweleBhilithane.
Owenzakeleyo kumnumzana uDonald Trump ikuthi wathi ngesikhathi nxa engena embusweni wazibona laphana esephethe ezentambo eziphethe wabona sengathi mhlawumbe kungabe kukuthi yena osephezulu kwakho konke okungabe kusenzakala elizweni. Ingakho wasesenza ezinyizinto wakhohlwa waphatha izinto budedengu ecabanga ukuthi uzoqhubekela phambili elokhu enjalo enguye oziphetheyo enguye umholi welizwe. Kukanti ke akuzange kusahamba ngendlela le yena ayefisa ngayo. Ingakho kwaphangiseka kweneliseka ukuthi kubonakale inkohlakalo noma ngithi kubonakale ukungaphathi kahle izinto zelizwe leze ekwakufanele ukuthi aziphathe ngendlela elociko njalo lobunono.
UTrump nguye okhokhelayo phakathi kwabebandla lakhe lama-Republicans abancintisayo befuna ukumela leli bandla kukhetho lukamongameli. Kodwa ngokuvulelwa amacala lokhu singabona usekelo lwakhe lugugudeka yini mhlawumbe agcine engasakhethwanga eselahlekelwe lusekelo.
Angiboni kusiba khona ukulahlekelwa kwakhe lusekelo nxa kuwukuthi mhlambe usengatholakala elamacala ngaphandle nxa kuwukuthi mhlambe kukhona okumgunyazayo noma ngithi mhlambe okungenza ukuthi agcine esehlehlela muva nxa kuwukuthi mhlambe sokhangela iziqondiso noma ngithi izimiso zalo ibandla lakhe. Kodwa ke ngaphandle kwalokho labo abavele abamsekelayo kathesi asingakhohlwa ukuthi iningi labo ngabantu abayibo njalo esake sababona baze bafika esimeni sokuthi bahambe bayemlwela bayaxova laphana eminyakeni alidlulileyo esake sakubona kusenzakala kuvuka udlame okwakutshengisela sobala ukuthi abanye abaningi bakhe silaba esingababiza ngesikhiwo sithi ngama-staunch supporters abantu abangakhangeliyo ukuthi kuhle yini noma kubi akwenzayo kodwa bona bathi bamsekela noma esezokuhle noma okubi ngenxa yokuthi okuningi njalo singakhohlwa ukuthi ziningi izinto uDonald Trump azabe egxile kizo njalo ziningi izinto ezingamenza ukuthi abasekeli bakhe bengamehli izinto ezifana nalokho engake ngakutsho phambilini ukuthi indaba kakhulu EMP ye-Ukraine le-Russia bese kubuya njalo udaba lwakhe lokuthi ayehlala elihlabela ngaso sonke isikhathi ukuthi i-America kuqala. Kukathi nxa sisiyakhangela abanye laba abafana lo-Joe Biden kathesi bakhangela ukuthi wonke umuntu kodwa bengakhethi bala. Kodwa ke ngesikhathi sikaDonald Trump sasibona ukuthi abamhlophe kakhulu yibo ababehamba phambili ngenxa yokuthi babesekela kakhulu indlela ayebuya ngayo noma ngendlela ayeseza ngayo engathi icindezela abanye abantu abeziyizizwe ngithi abomunye umhlobo.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esihlala kweleBhilithane njalo ulandela ezombusazwe zeMelika ulwela njalo amalungelo kaZulu. Ayike kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Mina eyami impela sonto isiqalisile ndakanyala sempengo lethani ndinophumula zina langu ndintungamilinkomo lichone kuhle.